So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 7 lwezi 2017 ngo Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Manda! Hayi namandiri kumhlangano. Yola mabizo esatholayo ukuthi yibo abakade bengama food soldiers ngisho sesifuna emotion imuvi emotion yokuthi bakamba longwena wabo bekose patini
abebandla lezanu PF ezansi emandebeleni babewasebefuna kuqotshwe umphathi ntambo obona ngezomvikela umnumzana Kembo Mohadi ngoba elobudlelwane lomnumzana Emerson Mnangagwa yena-ke uxotshwe izolo.
Wethu understand ukuthi impi yangeso umuntu oyi-one, impi yangumuntu wonke every Zimbabwe. So akula ukuthi lo ngumele bengene, siyakwazi ukuthi bakwenzele ukuthi bengenise umfazi wabo khonapho ku-vice president. Khathesi anti yabona ukuthi i-nepotism.
Ukuthi-ke abatsha bakubandla lezanu PF abasekela umnumzana Emerson Mnangagwa bathi abajabuliswa ukuqotshwa kwakhe ngumgabe izolo. Ukhetho lokudinga umeya wedolobho le-Allen Town ePennsylvania luqhutshwa namhla kulabanye ababalisa isizalwane seZimbabwe abadinga ukususa ongumeya owamanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abebandla lezanu PF zasinike emandebeleni babikwa sebefuna kuxotshwa umphathi ntambo obona ngezomvikela umnumzana Kembo Mohadi kanye labanye abedlula ichumi ngoba bebikwa belobudlelwane lwabe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa yena-ke oseqotshwe esikhundleni abekuso. Uvusisiwe Mkhwananzi usipha lolu daba.
Emhlanganweni oqhutshelwe emahofisini ebandla lezanu PF lamhlanje ekuseni kubotshwe isinqumo sokuthi kubhalelwe eHarare ukuze uMohadi umnumzana Bhedi Nkoncube olilunga lePolitbureau uNkosazana Tambo Tzani Mohadi Lauren Kibi bona bakuCentral Committee baqotshwe kuleli bandla ngoba belobudlelwane losekhitshwe esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mtambuzo Mnangagwa. Abanye abangasafunakaliyo kuzanu PF ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngezenzakala elizweni umnumzana obedingwa Mguni, umgcini sihlalo webandla lezanu PF ezansi yamandebeleni umnumzana Rabelang Tshwene, lomeli wemzingwane edalele ephalamende umnumzana William Dewa. Okumangalisayo ukuthi bonke laba okumele baxotshwe kababuyanga emhlanganweni obuphethwe ngumsekeli kaTshwene umnumzana Sol Mahali Mancube othe laba akusamele baqume befike emahofisini ebandla lezanu PF.
Manda! Hayi namandiri kumhlangano. Yola mabizo esatholayo ukuthi yibo abakade bengama food soldiers ngisho sesifuna emotion imuvi emotion yokuthi bakamba longwena wabo bekose patini sesikuva emotion ukuthi siyayindoza i-one center of power enikwa ubaba u-His Excellency.
Umhlangano lo uchothoze kakhulu ukuziphatha kwalaba abagoze unkosikazi Grace Mugabe ngomgqibelo lapho esipha umbiko wakhe emhlanganweni wakobulawayo.
Condemn, we strongly condemn okwayenzakala lapha. We not allow it. The party will not allow it.
Uncube uthi bona njengezanu PF ezansi emandebeleni basekela inyathelo likaMgabe elokuxotha Mnangagwa njalo bathi bafuna unkosikazi Grace Mugabe athathe izikhundla zokuba ngumsekeli kamongameli welizwe.
Amasosi la avuke uthezo siyasekela ukuthi kwame lesosini kube nendawo kupresidium ekafile vice president. And if I say that if protocol rules balance here, who may speak, there is no one other than who has excellence. Grace, you don't use your daughter, Mokari, as his senior, they will speak.
ocubungula ngezombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzo ayo uthi amabandla aphikisayo kumele athathe leli thuba lokungezwana okukhona kuZANU PF ukuyikhipha embusweni
ngoba izasplitha definitely ekusplitheni wayo isplitha must benefit opposition but opposition kuyehlula ukuthi bethi take advantage of that. I think really abo MDC they now need to get serious ngeplan ukuthi what's there for 2018 for abantu ngoba akukhanyi nxa bengafuna ukuba serious ukuthi alternative inga.
Isikhulumi se-MDCT ezansi emandebeleni umnumzana Eke Moyo uthi kuyabathokozisa ukubona iZANU PF idabuka phakathi.
Siyathaba kakhulu ukubabona besilwa wavele lapha abakhona bamelanga babe khona phana bazifakile kontado kayiphikiswa kungasikuthatha kwabantu abalwe iZANU iphelele khonapho.
Iningi lethu Mgabe uyenze iphutha elikhulu ngokuxotsha uMnangagwa njalo kuzaba nzima ukuthi anqobe kukhetho oluzayo. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Abatsha abakubandla leZANU PF abasekela umnumzana Emerson Mnangagwa obengumsekeli kamongameli welizwe oxotshwe umsebenzi izolo bathi bona ngemva kokuxotshwa kwezinye zeziphathamandla eziqakathekileyo zebandla leli sebezakhuthaza abanye babo ukuthi bengavoteli umongameli Robert Mugabe kukhetho lomnyaka ozayo. UGibson Bebe weStudio 7 usethulela lolu daba.
Bekhuluma lentatheli izindaba namhlanje eHarare abatsha abangaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Youth Action Platform bathe umongameli usedelelwa ngumkakhe unkosikazi Grace Mugabe besithi kabasoze bavumelane lakho lokhu. Omunye walaba umnumzana Innocent Mhlanga uthe bona njengenhlanganiso kabasoze bagoqe izandla esithi sokuyisikhathi sokuthi umuntu wonke abambane ukukhipha uMugabe.
Kuthi abantu abakriti ukuthi imuli kayamani ingene umfazi indoda abantwana lokhu asozisapoti weso understand ukuthi impi yangasomuntu oyi-one impi yangumuntu wonke every Zimbabwe. So akula ukuthi lo ngumele ringene siyakwazi ukuthi bakwenzele ukuthi bengenise umfazi wabo kunapho ku-vice president khathesi anti abona ukuthi nepotism. So thina sithi hayi asikusapoti lo. We are encouraging our members ukuthi bengabe be-register.
Omunye njalo wabasakhulayo umnumzana Tolerance Chidawa uthe bona njengenhlanganiso kuyabadanisa ukuthi ibandla leZANU PF selimi manzonzo. Nanku omasikizolo sebezenzela uMathanda wona umumo welizwe umi manzonzo. Khuluma ngokufanayo omunye wabakade besemhlanganweni lo umnumzana Gabriel Togarepi uthe ukuxotsha kukaMnangagwa sokufuze kutshengise abantu ukuthi uMugabe akwaziyo ukusebenzisa abantu hashi ukuthuthukisa ilizwe kungakho kufuze akhishwe kukhetho lomnyaka ozayo. Umnumzana Bathabile Claw ingcwethi ecubungula ngezombusazwe uthi ukuxotshwa kukaMnangagwa kunikeza amathuba kulabo abafuna iZANU PF ikhishwe esikhundleni ngoba phela sokusele udokoza kuphela.
Okuhlupha ngokuthi wona ama-youth sesithi thina singavoteli uMugabe ngoba owabo uMnangagwa yena uxotshiwe. Lokho angeke sesikukhayela ngezinye indlela sithi nga uMnangagwa kakhitshwanga bebeyabe belokhu besithi thina simvotele uMugabe. Abantu laba asikho bantu abamele uzimba uzulu ngabantu abamele umuntu. Kuyabe kufana vele ukuthi yena uMnangagwa engangena esikhundleni sona lesiya sizaphinda sibone futhi i-politics ukuthi iyabe iphakamisela umuntu oyi-one ingasaphakamiseli ilizwe lo.
Enye njalo ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Matthias Chuma uthe ukuxotshwa kukaMnangagwa sokutshengise ukungathembeki kukaMugabe yena owathi lapho ekhipha umjuru wathi kuzaphela ukulwa kuZANU PF kodwa nanko kasathembi muntu.
Kutsho ukuthi ikusasa elizwe ayisakhanyi kuhle ukuthi iminjani ukuthi kuzahamba njani akusela umuntu ongabakwazi okokathesi. Kodwa lokhu bekuvele kukhanya sukumelele ukuthi kuzayenzakala ngemva kokukhuluma kukadokotela uGrace esesola kakhulu ukwenza kuka-Vice President Mnangagwa.
Ukufuthelana okusebandleni leZANU PF waqala ngemva kokhetho luka-2013 lapho okwaxotshwa khona owayengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru kwafakwa uMnangagwa kodwa lanamuhla akukapheli. Abahlaziya ngezombusazwe bathi lokhu kubangelwa yikuluphala kukaMugabe ongasathendi muntu. Umnangagwa uxoshe kuhulumende izolo kodwa amalunga ezanPF asekhuthaze ukuthi akhishwe esikhundleni sakhe kubandlalele kufake unkosikazi Grace Mugabe. Kuthi amalunga amsekelayo lawo aphakathi kwelitshe lembokodo. Imele etudo 7 iseHarare nguGibson Bebe.
Kunjalo nje izabelo eziningi zebandla lezanuPF zithi zifuna unkosikazi Grace Mugabe abe nguye okhethwa ukuthatha isikhundla sikaMnangagwa. Ingatsha ezigoqela olwabasakhulayo baleli bandla lolwabesifazane lazo seziphumele isinqumo esifanayo. Ingcwethu kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda yena-ke upha umbono wakhe ngokuxotshwa kukaMnangagwa labasekeli bakhe.
Ngibona ngani mina bazithwalisa nzima nxa bangazinika umsebenzi omningi kakhulu esingawubiza ngokuthi i-witch hunt, ukuthi sebedinga nje wonke umuntu ukuthi hayi wonke umuntu sengumtharati. Ngibona ukuthi nxa ukuthi bele problem bele nkinga loMnangagwa khona ukuthi loMnangagwa sexotshiwe bekufanele ukuthi ngabe bayakuthiya kunjalo kuphele lapho ngoba inyoka vele iqunywe ekhanda. Ngakho nxa sebethe uMnangagwa sexotshiwe sebeyiqumile inyoka ekhanda sofanele bame phela ngemuva lapho babone kumbe bakhona abantu afuna ukulandela uMnangagwa wakhona lo. Hayi khona ukuthi bona bavele babaxoshe kodwa kungenzakala ukuthi bebabona bengabantu abaphithekayo ngoba lokhu bezama ukuthi basebenzele uMnangagwa bephakathi kwebandla. Nxa kuyikuthi abangu-15 abaxotshwayo kuyikuthi benza ngaleyo ndlela, ngibona ngani kuyazokuqondeka ukuthi babaxoshe labo ukwenzela ukuthi bathole ukuhambisa umsebenzi webandla labo ngendlela abakhetha ngayo.
Singathi sokuyikudilika kwebandla leZANU-PF yini lokho?
Hayi, kubandla leZANU-PF mbona lisikhathana ukudilika kwebandla leZANU-PF kuzenzana kuphela kumbe kungawaseduze kakhulu mhla upresident Mugabe esuke waba ngekho ebukhokheleni bebandla. Nxa upresident Mugabe lokho ekhona mbona ngani hayi kubhiliya kwebandla, njalo ubiliya kwebandla kungaba yinto enzima kakhulu ikakhulu ibandla nxa lilokhu lisembusweni lingelibusayo. Mbona kuzaba nzima ukulibhilisa.
Ukhona ukuwa kukaMnumzana Mnangagwa singathi kuqansa na kukankosikazi Grace Mugabe?
Mbona ngani kumgceke lokhu ukuthi unkosikazi Grace Mugabe labamkhuzelayo abafana loprofesa uMoyo laye upresident Mugabe bathole ithuba elikhulu kakhulu lapho lokuthi baqhubekise ngomsebenzi wabo wokuthi bafake unkosikazi Grace Mugabe ku-vice president. Njalo ngibona ngani lokungena kwakhe esikhundleni sokuba ngu-president ngemva kukapresident Mugabe kungabe sekuseduze kakhulu nxa sikhangele lapho ekade kukhona emalengeni amali
yena uMnangagwa bathi ingwenya umbona ebuyela emanzini ezihlalela kumbe kukhona ngakuqoqa.
UMnangagwa ligwala lesabekayo kangibona ukuthi kukhona akwenza mina solethe waba nguye kakukho into ayenzayo kumbe iqhinga lithathayo laphumelela. Ube ngumuntu othi angasebenza labantu bemsupporta bemkhuzela bethi akaye phambili xa bangabanjwa ababalekela abathiye emgceke.
UMnumzana Nkululeko Sibande ngocubungula ezombusazwe uqoke lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ewele eBhilithane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele Nkomo.
Asambeni madoda,
uyakwazi na lapho okumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 olukhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eyezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMtumbane, eLobhengula laseLuvuko, Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, leZibarasekwa, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Pungu, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, kanye le North, eMashingo, Chivi Central, eNorth, naseSouth. Mashingo North, South, West, and Central. Le Mashingo Ebe. Emachabeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Lemkuzi. Emachabeleland South, Ematobo North, Sanyele South. Ebubulima East, Sanyele West. Enkabazwe, Emitland, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami. Berengwa West, the South, North, the East. Izishabane Ngezi, Ganye, Izishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com. Live talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha ole the connection sixoxa ngokuxokozela kusebandleni lezana PF ulandela ukuqotshwa kwamnumzana Emerson Mnangagwa obe ngumsekeli kamongameli welizwe kukhulumende. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinta ixhumeni lami lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Singakangena esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngesikhathi abantu bakwele Kenya sebecabanga ukuthi ukufithelana okuphathelane lokhetho kungabe sokuphelile elizweni, sokukhwezwe izicelo ezintathu emthethwandaba waphezulu weSupreme Court ngokuphikisa limpumela langokuqhutshwa kwalolu khetho okuqondiswe kumongameli Uhuru Kenyatta lamphikisayo umnumzana Raila Odinga. Kuthi-ke ukuhlaselwa okwenziwe isigodla somsakazo kwabomabonakude wakwele Afghanistan esikolweni salolu lizwe iKabul lamhlanje ngebhomba langabantu abangene bedubula ngembhobho kuthiye abane befile kwalimala kakubi abangamashumi amabili. Abalwa becatsha besimozilema abe-ISIS bathi yibo abahlasele lo msakazo weShamsadi TV. Ukhulumende usephume lohlelo olwenqabela osomabhizimusi ukuthi bakhweze intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela ukudla ama-price controls ngesiNgisi, okuyinto isolwa zingcwethi zisithi lokho kuzabangela ukuthi izinto lezi kumbe impahla le isilele ezitolo. Umphathi ndambo ubona ngezokuthengisela namnumzana Mike Bima uthi intengo yempuphu, amafutha okupheka, lawezimota, isinkwa, inyama yenkukhu leyenkomo, amaqanda, ichukela, irayisi, uchago, isepa yokugeza leyokuwatsha kanye lesamende ayimelangwa ikhwezwe intengo. Kodwa ingcweti kwezenotho umnumzana Masimba kutshera uthi lokhu akusoze kusebenze.
Siyakwazi ukuthi kuyini okwenzekileyo ngo-2007 mhla ama-price controls evuya. Into zaqala ukunyamalala ezitolweni, into zaqala ukuqonga intengo, abantu bebengakwanisi ukuthi bazithengele ama-basic commodities. So ngiyesabela ukuthi njengoba umkhonomi ume ngendlela enjengaleyo, into zizanyamalala kuma-shelves, intengo izaqonga, zizaqalisela ukuthengiswa kuma-backyard lakuma-butcher asezimota. Into ziyabe zingatholakali.
Uyatsho ukuthi ama-price controls la kasoze asebenze azabangela ukuthi izinto zinyamalale ezitolo. Kuyini okungasebenza okungenziwa nguhulumende ukwenqabela ukukhwela kwentengo yezinto?
Uduba olukhona ukuthi izinto ezinjengalezo oziqambileyo zifuna i-foreign currency ukuthi zivuye lapha elizweni. So nxa kuyukuthi uhulumende ufuna ukwenqabela ukusilela kwezinto lezo, kumele anike ama-manufacturers i-foreign currency eneleyo. Nxa kuyukuthi ama-manufacturers ayahamba ezitaladeni ezidingela i-foreign currency, siyakwazi ukuthi i-rate kathesi iqonge kanjani ikuma-50% nxa usebenzisa i-transfer, ikuma-25-30% nxa usebenzisa i-bond note. So sitho ukuthi ama-manufacturers i-30% ne-50% abazibhadalayo ukuthi bazuze i-foreign currency yikho okubangela ukuthi intengo ikhwele. So aloba i-reserve bank ingadinga indlela yokuthi abantu abamanufactor ama-basic commodities lawana bazuze i-foreign currency eneleyo ukuthi bathenge ama-raw materials afunakala, ukuthi izinto ezinjengamafutha esepa nokunye okuqambileyo kutholakale, yikho okungaqeda udubo lolo, hatha ama-price controls.
Yona intengo yezinto lezi iminjani okwamanje, njalo ziyatholakala na ezitolo?
Khathesi ziyatholakala, intengo iyakhwela ngama-cents langa ngelanga, kodwa into khathesi ziyatholakala.
Umnumzana Masimba kutshera yingcwethi ecubungula ezomnotho. Lapho ke ubekhuluma ecingweni eseHarare, lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Izakhamizi zeMatopo, ezansi yeMandebele nekanye lezakoBulawayo zibhaxabulwe kakubi ngamapholisa lapho ziye emkhosini ukucela izulu eyamakhosi koBulawayo. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Phezu kokubhaxabulwa kakubi kwabaningi kusehlakalo lesi, umnumzana Stanley Raphael Khumalo kunye labanye abalitshumi lanye babotshiwe baze bakhululwa izolo emini ngemva kokuba umthethwandaba ulahlele khatshana icala abakade beletheswa. Laloba kunjalo abatshayiweyo bebelokhe bethoba imvimvinya ezinqeni embaleni kunye lezandleni. Induna yakoBulawayo umnumzana Mkhize Khabazela uthe inkosi ibotshelwe ukuba lindebele lokwenza into elisiko layo.
Mina ngumkhize uKhabazela shifu walakwaBulawayo. Inkosi le wayikuphila ukuthi khona wayeyinkosi yamaNdebele.
Ithini ngakho?
Thina maNdebele ngokukhuluma kwetosiko khona sonke sikamthwakazi. Sithi thina inkosi eyiyona yiyo yonale, kayikho enye inkosi. Ngoba yiyo ezala umsikazi, yiyo kanye enye inkosi esayethula e-Chekimenzwa nomsindo owaqala lapha.
Unkosikazi Sithokozile Ndlovu, omunye wabakade bebotshiwe, uthe ukutshaywa lokubotshwa kwabo kumzwisa ubuhlungu, njalo isiphatho abasiphiwe ngamapholisa nomumo welizwe sokumenze waba yintandane.
Sibuhlungu siyakhala, ubuhlungu siyakhala, sizubuhlungu ngoba sibotshele indawo yabo. Sizubuhlungu thina sifuna indawo yethu, mina njengamangila baba ngilamama ngintandane baba ngawukalikukurawuli. Ngibuhlungu kakhulu, ngiyafuthelana. Andetha ngila bantwana indaba yenalinto eyenzakalayo, eyenzakalizona. Abantu abamise bambalekile boko bayebholi bayebhoswana, ngintandane ngisele njengomkhoba. Ngizubuhlungu kakhulu, angilabani ngilabani, soya loku okungangithengiseli.
Umnumzana Vuyo Mguni uthe babotshwe besiyakhulekela izulu lenhlanyelo yabo.
Besibotshele ukuba amaNdebele ngoba besihlangene singamaNdebele sisiyacela izulu, sisiyabusisa inhlanyelo sile nkosi yethu. Singakaze siyofika nalapho sabotshwa ke endleleni, sahlaywa ngimele nje amandla isankala lapha lilimele kabuhlungu ngokushaywa ngamapholisa. Le into isinkulu sithi ukuthi ilungisiswe masinyane ngokuphazima ngoba uncindezelo olukhona lusengisa ukuthi nawe kumele sibe ngabantu abazibusayo ezweni lethu ngoba sibuswa by a foreign power efuna ukuthi sincindezele ngaso sonke isikhathi. Ngakho ke sesifuna ukuthi ongokwethu akubuye kube ngokwenke ebantwini besiNdebele abagoqela wonke amaNdebele angaphansi kwenkosi uMsikimi Sikazi-Ethembu.
Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo obekade esemthethandaba izolo uthe abantu bakomthwakazi bayahlukunyezwa kakhulu lokubandlululwa.
Thina njengeMthwakazi Republic Party kasijabulanga ngokutshaywa okwenziwe abantu bakithi kungesonto lapha kade behlanganyele khona besithi bayenza umkhubo wabo ngokwesiko labo, okwenza amapholisa kamgabe achaya abantu bakithi abaningi balimala, kwaze kwathi abangu-41 bayavalela e-Central. Bagcina babevumisa njalo icala abangalivumanga okuthiwe khona i-criminal license. Ngemva kwalokho kwazobotshwa-ke u-SRK laye esethesa icala engelalo. Lokho kwenze kwathi ilanga layizolo abantu bathone ekhothi ngemva kwalokho wasetholakala ngelacala uyasivelela sobala thina njengabantu bakulumhlubulo ukuthi vele asobantu banye labantu bezimbabwe yikho uzathola ukuthi abantu bakithi bengathi bayaphakamisa amakhanda sebengabathakayo bebotshwa lokubotshwa kwabo kuyadabukisa ngoba isikhathi esiningi uzwa kuthiwa iHarare isithe okwenza thina sizibuze ukuthi kathi sibotshwa iHarare kumbe sibotshwa ngumthetho ngoba nxa sibotshwa ngumthetho akumelanga kuthiwe ama-instructions okubokha abantu bakithi avele eHarare kodwa kube yikuthi umthetho uthe sitholakale silecala kungalokho ke thina sithi uhulumende weZimbabwe engaqhubeka esenza lokho ngelinye ilanga uzazokhela amalahle ekhanda esezithola esebize udlakela angasoze amelane lawo.
Imbuthano yabalandeli benkosi uKhumalo ihlala ivinjwe ngamapholisa. Umkhosi wokugcotshwa kwakhe wavinjwa wamiswa ngamapholisa ngoba ebika engemukelekanga njengenkosi. Isimanga abalandeli bakhe bethi uhulumende weZimbabwe kunye lenhlanganiso yemthwakazi Cultural Association bakhanya bemukela lokuhlonipha umnumzana Bulelani Khumalo owase South Africa njengenkosi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ukhetho lokudinga umeya wedolobho le-Allentown ePennsylvania khonapha eMelika luqhutshwa namuhla kulabanye ababalisa isizalwane seZimbabwe abadinga ukususa ongumeya webandla leli lamademocrats umnumzana Eddie Polaski. Intatheli zindaba yeStudio 7 uChris Gande ulandisa esePennsylvania.
UThembo ongusomabhizimusi ulethemba lokuthi uzanqoba ngoba eyamukelwe izakhamuzi zalelo dolobho.
Because these people failed, they can't do anything. So
abantu laba sebehlulekile thina sizalethe inguquko.
Ongumeya okwamanje umnumzana Polaski osephethe lesi sikhundla okwamahlandla amathathu ucutshungulwa ngamapholisa kulandela ubufakazi bokuthi wachaphaza imali yomkhankaso wakhe. Uyalilandula leli cala kodwa ukhangelelwe ukuthoniswa emthethwandaba ngenyanga kaZibandlela. Lokhu sekuphe ithemba lokunqoba kulabo abamphikisayo ababalisa umnumzana Thembo. Kodwa impawu eziningi ezibalisa ukucubungula kwembono kaZulu zitshengisa uThembo esemsileni kulabo abancintisayo. Idolobho le-Allentown lihlala lingelama-Democrats kukhetho. Isiphathamandla somkhankaso kaThembo umnumzana Francis Mawindi uthi izakhamizi ze-Allentown zamukele uThembo ngezandla zombili. Umnumzana John Richard Ingram owayisiphathamandla sekhomishini yalelo dolobha ngomunye oncintisa ezimele njengoThembo. Kuthi ibandla lama-Republicans limelwa ngumnumzana Nat Heyman okubhizimusi lokuthengisa izindlu lezakhiwo. Esinye isiphathamandla somkhankaso kaThembo umnumzana Rikon Ziegler uthi umkhankaso kaThembo wamukelwe ngabanengi.
I know we're going to win because everyone we talk to are they're tired of like you know the problems in Allentown.
Sizanqoba kulolu khetho. Wonke umuntu esikhulume laye usekhathele ngokubulawa kwabantu e-Allentown, ukuthengiswa kwezidakamizwa nokunye.
Umqalo unzima kakhulu kumnumzana Thembo kodwa uthi yena kasaze alahle imbeleko ngokufelwa. NgisePennsylvania igama nguChris Gande.
Bathu yeCalifornia.
Njengoba isikhathi sethu sesingasavumi ukuthi siqhubekele phambili, wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abebandla lezanu PF ezansi emandebeleni babiwa sebefuna kuxotshwa umphathi ntambo obana ngezomvikela umnumzana Kembo Mohadi ngoba elobudlelwane lomnumzana Emerson Mnangagwa yena-ke uxotshwe izolo. Kuthi abatsha abayikubandla lezanu PF abasekela umnumzana Emerson Mnangagwa bathi kabajabuliswa ukuqotsha kwakhe umgabe izolo. Silubheba ke lapha uhlelo lwethola lamhlanje. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Milani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.